Abanye njalo bathi umfelokazi ulakho ukusebenzelana lomnankagwa kwezombusazwe bengela kudonselana. Ibandla le-ZANU-PF lisanda kwethula umbiko othi indlu ehlala owayengumongameli eHarare izakwenziwa indawo yokulondoloza imbali imyuziyamu. Kodwa umnankagwa usanda kubika njalo ukuthi i-Blue Roof izanikwa imuli kaMugabe wangcwatshwa kuzimba hathi i-National Heroes Acre lapho kwakusakhiwa khona isikhonqo sakhe esibizwa ngokuthi i-Mausoleum. Isikhonqo lesi kasakhiwa. Abathi unkosikazi Mugabe usephelelwe kwezombangazwe bagoqela umnumzana George Mkhwananzi ingcweti kwezombangazwe ezimele yodwa.
Kuphelile ngaye ngoba yena yedwa uvele akanazo impande akanawo namahlamvu lawo akade wathola kumyeni wakhe. Yikho-ke laba abantu akade bemeseka ngabakade bemsebenzisa nje ukuthi kube nalokho abakutholayo kumbango obukhona phakathi kwezano. Uma indoda singasekho njengoba nje isiye yaya kwelusa amadada, kusho ukuthi nje sokumele nje agcinze nje ahlale phansi njengezalukazi zonke nje ezingabafelwakazi, aziqoxe impilo yakhe nje ayezilimela emasimini kumbe uyasenga inkomo zakhe njengoba sizothola inkomo zochago. Akhose nje ngokwepolitiki futhi kungamlimaza ngoba ihawu ebeliyindoda yakhe isabusa ngesikhathi isasenamandla awombutho, amandla amapholisa, amandla abogadijele, namandla omthetha phansi awusekho, konke lokhu kwephuciwe.
Umkhwananzi uthi kaboni umfelokazi esebenza lo mnankagwa.
Isimo sakhe sivele sizamenza abhule umsila phansi awufake emlenzeni abuyele kubona laba abaphethe amandla esengumuntu oncengayo ukuze aqhubeke ethola izinto ezinhle njengomfelakazi futhi angephucwa athathele konke lokhu umyeni wakhe akuthola ngezindlela ezingaqondanga. Kunamapulazi amaningi sizokuthiwa athathwa ngumgabe, kungenzeka-ke ukuthi bamephuce uma angazaziphathe buchapha. So ukuze izinto zonke lezo azikhusele zingamlahlekeli kuzodingeka ukuthi abe ngumuntu ozehlisayo, aziphathe, azabhule umsila phansi, abancenge. Uma kungenzeka enze noma yini nje alalele ababafana abangathi bayamyenga, uzosale seyedwa sethe dandalazi. Yikho-ke ngibona sengathi kuzoba nokusebenzisana kahle nomnankagwa, kungasho ukuthi uyamthanda kodwa kusenziwa yikuthi uyancenga njalo uzama ukuvikela impahla nenotho nelifa lakhe.
Lokhu kusekelwa ngusichitha mfundo Sabelo Gatsheni Ndlovu osebenza kwele South Africa.
Umfelokazi uGrace Mugabe mbone ngani kunento ezimbili ezingamu-affecta. Ngakhontinywa ephila njengomuntu okade eyi-part of his family, abenefithe, athole lokhu akutholayo, or engavictimayizwa ngabanye laba abaku-politics abale problem lo Mugabe oseshonile.
Kodwa ubona ngazani umongameli Emmerson Mnangagwa uzamgcina kuhle yini?
Umongameli uMnangagwa usekhulume ebandla ukuthi yena ube ngalahlupho le-first family ngokwayo, ube lo hlupho ngalaba abantu akade be around i-first family. And ngibone ngani ukuthi ahlukumeze i-first family kungamkhathaza kakhulu ngoba laye ule first family at the moment. So ambona ukuthi engenzi i-president leyo yokuthi ungaphuma kuphawa kumbe ufelwe ube sohlukuluzwa. Ngibone ngathi uzakwenza lokho not because uyabathanda, ngoba laye uzabhekele ukuthini eku-future, laye uzaba lo nkosikazi maybe uzashiya unkosikazi engahlukuluzwa ngabantu.
Kasenelisanga ukuxoxa lo mfelokazi unkosikazi Mugabe okubikwa ukuthi lokhu ethuswe yikubhubha kukaMugabe. Sehlulekile njalo ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende. Kodwa-ke umnumzana Billy Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi unkosikazi Mugabe ulakho ukusebenza lo mnankagwa.
Umongameli utshilo lokhu ukuthi imuli kaMugabe uhulumende uzayikhangela, uzayigcina nje. Uyikhangela ukuthi noma kuyini okwabo kulokhu njengomfazi ka-former president, vele inhlelo zonke zikahulumende ezigoqela le pension yomkakhe iyamkhava, konke kuyamkhava khona konke kungkwakhe. Akunanto ezamhlupha ngoba vele konke okwakhe kukhavad kulokuzenyani yomkakhe. Ngokunjalo umongameli ukukhulumile wakubeka sobala ukuthi hhayi imuli kamdabe uzayibaba ihulumeni uzayikhangela
ye mase sikhangele kodwa kwezombangazwe la siyawazi ukuthi wakwazibamba esidukwini kambe kwebo lokho kunjalo kumbe usephelelwe kwezombangazwe
uGrace Mkabe umukela umuntu osaqinileyo ukuthi kumbe mhlawumbe siyafuna ukuthi aphenduke njalo athole isikhundla epartini kukuye lokho iphatha ayimvalela ayimvalelapho
ngokuya kwisikhathi kambe ngagcina esebenza njalo lo mongameli u-Emmerson Mnangagwa
kuhle kakhulu kungasetshenzwa sibili nxa evele efuna ukuthi kusetshenzweni labanye akulahlupho sibili akuvalelwa phandle bakhona khithi sabantu abaxotshwayo saphinde sasaxotshwa kuZanu PF saphinde saphenduka so ukuxotshwa kuZanu PF akusento entsha abantu bayaxotshwa kodwa nxa sokufinyiswa kufanele ukuthi baphendukiswe sokube nokunye ukukhulumisana akulanto embi
ibandla le-Movement for Democratic Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi lizimisele ukusebenza labantu abanjengonkosikazi Mugabe umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa uthi umfelokazi ulelungelo lokwenza akufunayo kwezombusazwe unkosikazi Mugabe wayekucele lebandla le-ZANU-PF elalifuna ukuthi umnumzana Sydney Sekeramayi wakhethwe nguMugabe ukuthi athathe isikhundla sakhe abe ngumkhokheli webandla le-ZANU-PF lohulumende nxa uMugabe esekele umsebenzi lokhu kwabangela ukuthi amasotsha abambisana loMnangagwa basuse uMugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017.